ngathi khangele godi elendiwayo lapha elizweni laba babekhuluma labana begodi amagodi mafia labana babefithi fona benza 35 tons ngomnyaka amagodi reserves elizwe elikepha igodi afanele abe kuma 300 to 400 tons kutho ukuthi igolidi esazivele sile mbatho lonke liyathengiswa akuyodingide ngoba ikhava abalayo vele kayihambelane lokhu abakukhulumayo ukuthi bafuna ba ne-standard currency ebhekwa igodi.
Ibhanga elikhulu lesizwe lithi igolide leli lihlose ukusekela izimdola kuphela njengoba ifika ku-20% yemali esebenza elizweni. Igolide leli lingakwenza nalokho?
Angithezele enelise ngoba singathi sikhangelisise imali efunakala ukwakha i-viscosteel, sikhangelisise imali efuna ukwakha i-railway, imigwaco yethu, amagetsi ezisa, izibhedlela, iyedlula ku-$1 billion. So nanxa besitshela besibona igolide elikhona liyenelisa ukuthi likhave i-currency backing, kanti nxa bona abalungisa izimpahla ama-industry bengahamba emabhenki abo kade sebafuna i-$400 million bayazuza yini. So i-economic sector i-fiat currency nxa umhlabani angazi adinde imali kayisebenzi lutho ngoba iyabikingitisana lidurela ngaphandle. Igolide elikhona ukusekela abangayidinga yikudlala ngengqondo zabantu lokhu.
Yikuyini okungenzi ukuthi kulungisiswe udaba lolu?
Udaba lolu kalunzima. Okunzima yikuthi bona laba ababusayo bona abanasibini sokukhuluma ukuthi sesehlulekile, ngoba ukulungisisa imali kudinga nje esithi i-economics i-confidence. Nxa usubhede nge-confidence ungena ku-productivity ema-industry, nxa usuvela kuma-industry kutshaya ethiwa khona i-inflation target usisuka khonale asiqonda kuma-interest rate sokuqina nge-independence ye-reserve bank.